Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 20 lwezi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu-PF selilungele umsebenzi wokususa umongameli Robert Mugabe esikhundleni ngendlela yedale lephalamende i-impeachment ngesilungu. Izifundi zasekolitshini le-University of Zimbabwe lamhla zikhalale ukuloba imihloliso zikhonona ngokuthi umongameli Robert Mugabe kumele achiye umsebenzi njalo lokuthi unkosikazi wakhe uGrace Mugabe athathelwe i-degree lakhe aliphiwa kuleyi kolitshi. Lanxa bekunakanelwa ukuthi ezinye zeziphathamandla zezanu-PF ezibotshwe libutho zigoqela umnumzana Jonathan Moyo, umbiko ophuma enkundleni yokukhulumisana yeTwitter namhlanje utshengisa ukuba uMoyo uphandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Mugabe ubize emhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende iKhabhinethi kusasa lanxa ibutho selimthathele intambo zokukhokhela uhulumende lo njalo lebandla lakhe leZANU-PF selimxotshile. Akwaziwa ukuthi abaphathi ntambo laba bazahamba na emhlanganweni lo ngoba abeZANU-PF besithi kabasamnanzi uMugabe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani abaphantamba bakhe bangahamba ngoba bengazi ukwekhwecekeni. Yithi abantu abangaphandla kwekhwecekeni ukuthi isivumelwano esiphakathi kukaPresident Mugabe lebutho sithini. Ngakho ngendaba yalokho ngeke sazisise ukuthi abantu laba abaza kuya khona yini. Njalo abantu beZANU-PF sobulodolo ukuthi bayathengisana isikhathi esiningi kakhulu, kabasathembani. Ngikwazi ukuthi okuPresident Mugabe ngubani, ongekho ngubani, ngoba mhla umuntu ngekho engelamandla bayambalekela bonke amandla angaphenduka ayabuya wonke. Kuzima ukuthi sazi kodwa ngibone ngani bazahamba mina ngoba befuna umsebenzi abaphathi ntambo bakahulumende.
Kodwa nxa beyahamba bayabe behamba ngovesi bani ngoba bathi sebemxotshile phela kubandla njalo nanku bathi sebekhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kuyiwa nje kuCongress.
Udwa olukhulu abalala ngokuthi isekelo sombuso welizwe lokho sesithi uMugabe ngupresident njalo kukhanya abakhulu bebutho izolo bavumile ukuthi uMugabe lokhu engucommander in chief engukhulu omkhulu webutho. Ngakho-ke khonokho kungenza ukuthi nabo bathi nxa kuyikuthi abebutho kade besala laye lokhu bevume ukuthi abakhokhele kuthi ukuthi lade kufanele sivume khona ukuthi asikhokhele ngoba sifunde phela izolo bonke abakhulu bebutho abenhlangothi zonke zebutho leZimbabwe bebekhona kumbe belaba meli babo embikweni ophiwe uMugabe ntambama.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le 7. Izifundi zekolitshi le-University of Zimbabwe lamhla zikhalale ukuloba imihloliso zikhonona ukuthi umongameli Robert Mugabe kumele achiye umsebenzi kanye lokuthi umkakhe uGrace aphendukise isicoco se-PhD asiphiwa engazange afunde okweneleyo ekolitshini le. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izifundi zeUniversity yeZimbabwe bezihlabela zisola uMongameli Mugabe nomkakhe uNkosikazi Grace Mugabe zisithi kazi ezifundeni uMugabe azachiye isikhundla sakhe. ukukhalala kwalezifundi kulandela omkhulu umkhosi ohlatshwa ngabaningi elizweni jikelele lapho uZulu ekhokhelelwa ngabebuthu ekhuthaza ukuthi uMongameli Mgabe achiye umsebenzi bethi ukuqhubeka kwakhe esesikhundleni kubuyisela muva ingqubekela phambili yelizwe kanye lokuletha ubuyanga. Unkosikazi Sinikiwe Mpofu yena ofundela ubugqwetha uthole ithuba lokutsho imbono yakhe ngalezi zikhalazo abalazo njengezifundi.
Ngibona nokuqale ngendaba yange Saturday into ze protest yokuthi umongameli aphume kuphawu. So ngibona ngani ama students ama la mabutho ukuthi upresident aphume kuphawu.
Unkosazana Loveness Nkiwane ngomunye ophe imbono yakhe.
So izolo ke kusekhiletha nje information ukuthi akumelanga sibhale, akumelanga sibhale, singakwazi ukuthi future yethu ime ngapi, what's the point of ukubhala ama exams, singakwazi ukuthi after that siza kwenzani ngama certificates angkhona. Because what's important for us is if we finish ama degrees lawa, then what? And another thing abayikhulumayo ukuthi khona abathi bafuna ukuzwisisa ukuthi sina we are reading so much, yet sometimes people fail and then the first lady gets a PhD in 3 months.
Okugcizelelwe ngokuzwa kwesuthu ngwenya owake waba kwalabo abakhokhela inhlanganiso yezifundi zaseZimbabwe.
Ucelayo thina ukuthi u-Vice Chancellor we-University of Zimbabwe okuthiwa nguProfessor Leva Nyagura sifuna a-step down following u-step down uka-Robert Mugabe. Sifuna i-PhD elaphiwa u-Grace Mugabe which was a bogus PhD, sifuna layo liriveswe.
UMongameli Mugabe uthathele intambo zombuso ngabebutho ngolesithathu oledluleyo esethethwa amacala afana lokuyekela umkakhe edonsela ilizwe emanyaleni ngomlomo wakhe okade uphongukuxabalala engacabanganga ethukana labantu abalembali yokulela ilizwe leZimbabwe. Ebekusobala ukuthi nguye obesebusa nankuphela yena uMgabe eseluphele okushiye uZulu ethukuthele. Phezu kwalokho uMgabe udanise uZulu weZimbabwe eselizweni laphandle kwelizwe ngensonto lapho akade ekhangelele ukuthi afike emhlakazweni kamabonakude we-ZBC ukuthi usetshiya umsebenzi okuyinto angazange ayenze abantu basala bephethe owangaphansi. Imele Studio 7 ngiseHarare ngingukhipho Mpepe.
La nqave kucatshangelwa ukuthi iziphathamandla zebandla lezano PF ezibotshwe libutho zigoqela umnumzana Jonathan Moyo, umbiko oyethulwe ngumuntu ongaba ngumoyo enkundleni yeTwitter lamhla uthi umoyo uphandle kwelizwe. Embikweni lo umoyo nxa kunguye obhalileyo ubesazisa izihlobo labangane ukuthi uphilile kuhle phandle kwelizwe njalo ulezinye iziphathamandla zezanu PF ezidlula amachumi amahlanu ezigoqela umnumzana Sevia Kasukwere, umnumzana Patrick Juwawo, umnumzana Makhosini Hlongwane, umnumzana Pedi Janda labanye. Kodwa umbiko lo uphange wacitshwa ukuthiye uZulu edideke ingqondo ukuthi ngempela nguye umoyo na obhalileyo kumbe kungaba kungumuntu omaziyo olezi hluthunelo zekhasi lakhe leTwitter kumbe libutho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ngabe sephila bephila kuyinto eqakathekileyo, akukho muntu ofanele ukuthi afe efela lokho kwenzakalayo. Akufanelanga ibutho lithathe impilo zabantu, akufanelanga abaphoyisa bathathe impilo zabantu. Akukhathalekile ukuthi umuntu okhona ube ngu-president, ube ngu-prime minister, ube ngu-minister kumbe ube yini kwezanu p f kumbe kunaba ababasusayo. Abantu bonke bamele bavikele ngomthetho sithi i-rule of law. Ma ngabe bebonakala benetshala or mthathanga lokuthi babe bantuqala bahanjiswe emapholiseni, amapholisa abeseku-prosecuting authority NPA base ecourt bayethonisiswa. Kunamuntu efanele athwalwe abanjwe ngenkani agcinwe ngenkani libutho. Akuhambisani lalo umthetho elizwe lethu, awuhambisani nemithetho yomhlaba. Ngakho-ke omuntu angakuthokozela bekho ngekakuthokozela ukuthi abantu baphila kuyukuthi liqiniso iphitha akhona kuyinto enhle ukuthi bayaphila ukulungiswa lokhu wonke umuntu ephila esiphikisana ngakho njengeyesu.
Bona laba bantu ababikwa bebotshiwe elibutho singathi bagcinwe okusemthethweni yini? Nanku isikhathi eside sesedlule phela, kumbe vele umthetho kawusasebenzi njengoba okuyinto lokhu sokuphethwe libutho?
Umthetho kabadidleyanga ukuthi umthetho kawusasebenzi. Ngabe ngakasihle i-state of emergency basuspenda i-constitution. I-constitution isilaphikable okuthi isebenza ngokunjalo. Sasafo wamalungelo abantu ophathene nalaba abaswelele ukuthi baletala balenziwe kumba abatholakalile necala uyasebenza. Kumele kuhlonishwe ukuthi libuke lobo ngobani, umkhulu okungakanani umpresident welizwe. I-constitution iyahlonishwa, amalungelo aphiwa abantu ahlonishwe.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombuso welizwe, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Ku-Live Talk lamhla siqhubeka sikhangela ingxabangxoza eselizweni abantu bemelele ukubona ukuthi iyozala nkomoni ngomongameli Robert Mugabe olokho esalela esikhundleni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elakusasa leziphepheli ezivela ezwekazi le-Afrika eziyinkulungwane ezingamachumi amane, i-40,000 ezise-Israel, alaziwa ngemva kokuvota kwamalunga edale labaphathi ntambo eJerusalem ukuthi inkamba ezikuyo eyeHolot ivalwe. Izithunywa zeleMelika lezekwele China zibikwa zethekelele esigabeni seKorean Peninsula ngemva kohambo lukamongameli Donald Trump weleMelika esigabeni leso osokuletha ithemba lokuthi kungaba lokuhlukumisa lokukhulumisana ngengxabano lele North Korea. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo, umqeqeqeshi weqembu leDynamos uLloyd Mutasa uthi kuningi okungenzakala ngosuku lokugcina olwemidlalo yesigaba seCastle Laga Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba eliwenzile abantu Rovers nge-3-2 ngomgqibelo. Njalo lithiwa ngemiklomelo emibili liqembu le-FC Platinum elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lathoba munemunye 69. Iqembu le-FC Platinum linqobele Ngezi Platinum Stars obekungelinye lamaqembu abelethuba lokuphakamisa isicoco seligi phambilini kwemidlalo edlalwe ngempela viki nge-2-1 ngomgqibelo. Emdlalweni walo wokugcina iqembu le-FC Platinum lizavakatshela eleChapungu kuthi eleDynamos lona lizemukela eleChicken Inn, okuyisimo esipha umqeqeshi weqembu leDimbare uLloyd Mutasa ithemba elokuba leli qembu lingaphutsha lisendaweni yakuqala ekupheleni kwale midlalo.
Imbali itshengisa ukuthi iqembu leChapungu lidlala kuhle mali sekhaya. Sadlala labo sahlohla umdlalo usuphela, okutshengisa ukuthi umdlalo wawunzima. Noma yikuphi kungenzakala emdlalweni wenguqu, abantu bengamangala sokusenzakala abakade bengakukhangelelanga ngelanga lokugcina.
Iqembu leDynamos lona ebelikhangelelwe ukuthwala nzima lonyaka ngoba lidinga abadlali abatsha ekuqaleni komnyaka, lilakho ukuphakamisa inkezo nxa lona linganqoba eleChicken Inn kuthi iqembu le-FC Platinum linqotshwe kumbe libe ngujikelo obhanqa leChapungu. Ngoba nxa kungenzeka ukuba lawa maqembu alingane ngemiklomelo, ele jimbari liyathatha isicoco ngoba lona lihlohle amagoli amaningi lonyaka ngaphansi kwengalane lakho kuzacaca ngosuku lokugcina ukuba yiwaphi amaqembu azalandela ele bantu Rovers lele Cholocho ukuyadlala kusigaba sangaphansi kodwa ele Shabane Mind ithuthukise amathuba alo okusinda ngokunqoba elikwenzele Homeland nge-3-2 ngensonto. Limpumela itsho ukuba iqembu leShabane Mind likhuphule inani lemiklomelo elilayo yayo kumashumi amathathu elathobamunemunye njalo lidinga umklomelo owodwa ukuze lisinde. Umqeqeshi weqembu leli uTekshua Chiragu uthi noma ze-10 bazakwala belokhu bedlala kusigaba saphezulu langomnyaka ozayo.
Umdlalo wenguqu uyathandeka kakhulu ezishabane. Njengeqembu leShabane siyazi asisoze siphume kuligi. Abafana sebetshengise ukuthi benelisa ukudlala kakuhle. Lo umdlalo esizadlala eqineni kumele siqede kakuhle. Sidlalela ekhaya ngakho kumele sinqobe.
Iqembu leShabane Mind lizadlala leyada emdlalweni walo wokugcina kusizini yalonyaka. Njalo iqembu leyada liphephe engozini yokugunyula kusigaba saphezulu ngokunqoba elikwenzile Highlanders nge-2-1 ngensonto okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo yayo yakumashumi amane. Amaqembu azithole esebhekane lobunzima bokugunyula kusigaba saphezulu ngemva kwemidlalo yangamaviki amathathu lantathu ngabalisayele Bulawayo City lona elibe ngojikilobhanqa 0-0 lele Capes United kanye lele Harare City lona elinqotshwe nge-2 lewange. Lalo kumele linqobe emdlalweni walo ucina elizakudlala lele ZPC Kariba ukuze lingagunyulwa. Iqembu leBulawayo City lizadibana lele Bantu Rovers elivele seligunyuliwe kusigaba saphezulu emdlalweni walo ucina kuthi ele Harare City lona lizadlala lele Homeland. Ngimele Studio 7 kuBulawayo nguJoseph Njanji.
Inkokheli yebandla leZANU-PF ibilomhlangano lamalunga edale lephalamende yaleli bandla uwanxusa ukuba asungule umsebenzi wokususa umongameli Robert Mugabe esikhundleni bekwenza ngendlela yedale lephalamende i-impeachment ngesilungu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uMugabe eyale ukugcwalisa lokho okunqunywe lidale le-Central Committee yalelo bandla ukuba ase incwadi yokuthiya umsebenzi kusiyafika emini ngomvulo zimhlaka 20 lwezi. Kungalesi sizathoke inkokheli yaleli bandla ikubone kufanele ingene umhlangano labameli bezigaba ukubacela ukuthi basungulele umsebenzi kusasa edalela iParliamente njengoba indlela yokuziphumela yedwa uMugabe esala kuyilandela. Umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezemithetho ebandeni leli elilunga leCentral Committee njalo uMnumzana Paul Mangwana uchasisa ukuba isebenza kanjani lindlela.
There are 3 stages involved.
Zintathu izigaba ezilandelwayo esakuqala ngesokuba luphakanyiswe lolu daba edale lephalamende yethulwe amacala akhona. Lokhu kudinga ukuba kuphume inani eliphezulu i-simple majority ngesilungu elivumelana lalokho. Ngemva kwalokhu kube sekubunjwa ikomiti yelamalunga ayisishiyagalolunye ukuwahlolisisa lawo macala. Bese kuya kwethulwa edale lephalamende lokho abaye bekutholile. Bangathi makasuswe ke sekuzamele kwenziwe ukhetho olumele luphume lenani lokubili kokuthathu i-2/3 majority ukuze kwemukeleke.
UMangwana uthi kuzomele kube lelunga elizasukumisa lolu daba edale lephalamende anduba iqale ukuhlaziywa indaba yokususwa kukaMugabe esikhundleni. Uthi kuyadingeka ukuba basebenzisane lamalunga ebandla le-MDCT ukuthi kufezeke abangakho.
We do require for political inclusivity.
Siyabadinga be-MDCT sesikhulumisane labo bathembisa ukuba bazozisekela kukho. Lokhu kumele kuthathe insuku ezingedluli ezimbili ukukwenza. Sikhangelele ukuba lolu daba luzosukunyiswa kusasa edale lephalamende leyo komiti ibunjwe kusasa. Kusiyafika olwesibili kube sekuphelile. Sesivotile edale lephalamende njengoba icacile amacala akhona.
UZulu weHarare okubalisa uMnumzana Mlondolozi Khanye ophila ngokuthengisa njalo edabuka enkayi wamukele ngenjabulo leli nyathelo eselithathwa ngabezanu PF.
Siyajabula kakhulu ngakho ngoba lokhu kuyinkululeko yethu sonke. Lesikhathi nxa uhamba uthengisa uyabe uhlukunyezwa izinto zakho zithathwa behamba lazo ngemva kokuzithatha sefuna ubana futhi ubhadale imali. Nasifisa ukubana imithetho akade ikhona itshintshwe kuze kusikhulule thina esiphila ngokuthengisa loba even ama industry asithabela ukuthi ngoba ezikolo zahamba kubana kubana ama industry loba ngavula siyangena imisebenzi sisebenze ukuthengisa yikuhlupheka lokho akula muntu ofisa uhambe uthengisa ehamba ngomgwaqo kwamukela ngezandla zonke sesidiniwe sesikhathele ngombuso komgabo ongcolileyo kubana siyakusekela kakhulu 100% kubana kaphume aloba ngenkani singamkhipha ngoba sesikhathele ngombuso wakhe thina.
Abezanu PF bathi mathathu amacala awetheswayo uMongameli Mugabe, elokuqala kungelokuvumela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe ukuba lamandla edlulise amalawulo eseziphatha okwelunga likahulumende okungekho emthethweni, yena engeyisilo ehlambaza umuntu wonke lamalunga ebandla mahlayana ethuka abezomvikela okuyinto abebandla leli bethi kungekho emthethweni. Okwesibili, ubikwa engahloniphanga isekelo sombuso webandla leselizwe ukugcoba labo abanqoba kukhetho lokulondoloza izabelo lwama-provincial councils ukuba baqhube umsebenzi. Okunye yikuba esekhulile, esemdala kakhulu, engasenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba olufanayo. Ibandla le-MDCT lithi nxa ibandla le-ZANU-PF lifuna ukuthi kususwe uMongameli Mugabe ngokuvota edale lephalamende, kuzamele kusetshenziswe amaphepha wokwenza lokhu awafakwa kudaleleli lilunga lebandla lawo, uMnumzana James Maridadi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uNkosazana Thabita Khumalo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, okwezanu thina njengebandla le-MDC elikhokhela mbakutsangirayo singeke sakulandela. Sikhuluma kunjenje, sasivele thina njenge-MDC ngo-Honorable Maridadi. Wayemuve imotion yokufuna ukuyimpeach uMugabe, wazama ukuthi ayingene zokuvota paper yalokhu ibhodabhoda khonaphana e-parliament ibhodabhoda. So indaba ye-impeachment kithi asiyonto entsha, ivele yimkade vele simelele ukuthi izingene siyimuve ezemotion bese siyidibeta. So lokho kwenziwe ezanu kuthi ngebakophe kithi, so babenze bona thina lokhu esihamba ngendlela yethu. Thina esikufunayo sokuyimpeach uMugabe sasivele sifuna ukuyimpeach. And okubalulekile kathesi ukuthi abantu bayebhalise ukuyarejista.
Manje nxa kuyikuthi kuyavunyelwana ukuthi uMugabe impeachwe, njengoba sisizwa iZANU PF isithi yona kusasa yilo ilanga lakhona, ungasitshela ukuthi lina likuhambisa njani?
Okwezanu sindabaphenduli izolo basitshele ukuthi namhlanje phakathi kwelanga ngophelufu uMugabe uyabe sebhale ugwali ukuthi kasengupresidenti waseZimbabwe ilanga selijonile. So kwezani koko khathi esingeke sakulandela, thina esiza kulandela imigoqo esayiphiwa nguZulu ukuthi senzeni mayelana nokukhiphana ngezani.
Manje lokho okunye esikuzwayo ukuthi nxa kungaba lo hulumende wobambisano lizaba likhona lani, liqiniso yini?
That is ukuzwela emaphepheni bekungafiki ngakithi, kodwa into engazani ibe yinkambeko yokuthi sizwe ukuthi namasa eqeda ukubika umbiko wabo ukuthi uMugabe sebemxotshile ephathini esithi yena kasoze asebenze namabandla aphikisayo. So esingakwaziyo ukuthi ufuna ukuthini, ngoba amagama wona lawa udubula unyawo, ngoba sikhuluma kunjenje ngo-2008 wasebenza nathi sayiguta liguqula leli lizwe. Kese siguqulile babona zani into elula baza kwenza bevota khangethi ukuthi sesingaphi namhlanje. So angazathi akafuna ukusebenza nakho okwakhathesi uthabisa bona laba abantu abaphandle, uzamela sidinga ngoba ngasoze asebenze nxathi nasingekho, ngoba bona bevele kuthi behluleke ukuthi bakwenze njalo. Thina sathi kanti sasebenza nabo njani, asambeni ekhethweni.
Ingcwethi zomthetho eZebotswana zithi umanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC ayisela sizathu sokungenela kudaba lweZimbabwe ngemva kokuba uMongameli Mugabe ebike ngesonto ntambama ukuthi ibutho alizama ukumgenqula njalo liyamhlonipha. Intatheli izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone eBotswana.
Elinye lamagqwetha njalo engocubungula ezombusazwe uMnumzana Anthony Morima ujele iStudio 7 ukuthi akusela sizathu sokuthi inhlanganiso yeSADC iqhubeke ingenela kungxaki zombusazwe eZimbabwe. Ugatsha lwenhlanganiso yeSADC olubona ezombusazwe umvikela kanye lokuthula olesadik troika on politics, defense and security luyahlangana esigodlweni se-Angola ngolwesibili ukucubungula udaba lweZimbabwe. Kodwa uMorima uthi asikho isidingo sokuthi isadik ibe yilokhu ingenela kundaba zeZimbabwe ngoba ukwenzakalayo kuludaba lomdeni.
My view is that
ukungenela kwe-SADC akusatsho lutho. Ekuqaleni bekucatshangelwa ukuthi kulokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe okungekho emthethweni, kodwa njengoba sizwile langaye umongameli uMugabe akula lutho olunjalo. Ngokunjalo unyawo lokuthi kulokugenqula umbuso okungekho emthethweni alusami.
UMorima uqhubeke esithi inhlanganiso ye-SADC yehluleka esikhathini esedluleyo ukuncedisa ngesikhathi ifunakala endabeni zeZimbabwe.
Secondly, the issue of Zimbabweans themselves.
Ngesikhathi kukhona ingxaki okumele iSADC ingenele yehluleka, ikhona ibuya khathesi. AbeZimbabwe basendleleni yokulungisa udaba lwabo, ngakho kabayekelwe bekuleyo ndlela.
Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Emma Ndlovu uthi inhlanganiso yeSADC iyacunula ngoba ibe ingekho isikhathi idingakala eZimbabwe, ngakho ifika isikhathi ingasadingakali.
Okwakhathesi manje iSADC isifunani? Igugura wonde yasiqeda. Kwabuya indlala ngo-2008 yasibulala, ayizange ingenele. Wabuya uMgabe uTsvangirai wawina, wariga ama-election ayizange ingenele. Abantu bacatsha one by one, bengazi ukuthi bayangabhejikwe emgodini, ayizange ingenele. Kanti manje okwamanje nayisidingane, yathi sizilungisele izinto zethu. I-South Africa yathi akulama-crisis eZimbabwe wona ekhona. Namda sesezama ukulungisa sebegijima sebengenela. Akayi basiyekele silungise izinto zekhaya. Ezekhaya ngezekhaya kazingenwa ngezomdeni.
I-SADC Troika ilamazwe awe Angola engumgcinihlalo, iTanzania kanye leZambia kanti ele South Africa lingena ngoba liphethe isikhundla sokuba umgcinihlalo we-SADC jikelele. Iningi lizalinda ukuthi lizwe ukuthi i-Troika izaphuma lesinqumo bani. Ngesikhathi iningi liqinisa ngokuthi i-SADC ayimele khatshani edabeni lezehlakalo lokho ezichombuluka njengochongololo mihla ngemihla eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owe ndaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo lamhlanje avuke esola isenzo sikamongameli Mugabe sokwalela embusweni. U-Anastasia Ndlovu siphalo ledaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni ngolwesithathu weviki eledlule osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Amabandla aphikisayo athi kusukela ilizwe lithatha uZibuse, uMgabe ubevele engafunwa ngabantu, ngakho ke kumele aphume esikhundleni. Bethi le nkulumo yakhe ngensonto ntambama iveza ukuba akafuni ukusuka embusweni. Umongameli we-MRP uthe akumangalisi ukwalela kwakhe embusweni ngoba vele mhlazana engena wafakwa ngabakubutho.
Akusimangalisi ukuthi wayi uRobert Mugabe esalela esikhundleni ngoba kuyasivelela sobala ukuthi uMgabe ngo-1980 bafakwanga ngabantu laba asebengene ezitaladeni betshengisela besithi aphume bencedisana lebutho lalaba abakuhlangothi lwe-team Lacoste. Kodwa uRobert Mugabe ngo-1980 wafakwa yi-Britain bencedisana labo Margaret Thatcher.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi uMgabe uzaphuma kuphela embusweni ngoba lebandla elalimfakile selimhluthulele zonke izikhundla basalandela umthetho ukuba aphume impela.
Uhamba uzahamba, mhlawumbe okwamanje usazama ukudinga indlela ukuthi azitshele azwisise yena ngokwakhe ukuba naye umbuso suphelile, isikhathi sakhe sesishayile. Ngoba sikhangela izenzakalo eziviki ledlulileyo, abantu bajilo ngobuningi babo ukuthi abasamfuni uMgabe sokumele hambe, sebehlupheke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Siyabonga Anastasia Ndlovu. Sesilugqiba ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla leZANU-PF selisungule umsebenzi wokususa umongameli Robert Mugabe nge-impeachment. izifundi zasekolitshini le-University of Zimbabwe lamhla zikhalale ukuloba imhloliso zikhonona ukuthi uMongameli Mugabe kumele achiye umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.